sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 kuLwezi 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ebicubungula udlakela olwenzakala eHarare ithi izaqhubeza iripoti le kumongameli Mnangagwa kusasa, abanye besithi iphangise kakhulu.
Ngomongameli siyamqhubela kusasa njengekhomishini, yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikhomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlabezulu uzakwazisa nini, njengoba wazele wathembisa ukuthi nasoze enze lokho okusenza amakomishini akudala okokuthi ayehlisa ngethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sekufike kusibanga esibi.
Uminista wezemali ukhulumile uProfessor Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala ama-supplier okuzayenza ukuthi ngama-supplier aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumarket yandi. So kushoda iyashoda but ifuel.
Amapholisa ancitsha imvumo omunye ozithi inkosi yamaNdebele uMnumzana Stanley Raphael Khumalo. Namhla iStudio 7 ilomhlangano kobulawayo lapho kuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo owe-devolution. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ebidingisisa ngokwenzakala mhla ka 1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isigqibile loluhlelo njalo isidindisile izingwalo ezimomethe okwatholakala kulolu cwaningo eziza kwethulela umongameli Mnangagwa kusasa. Isikhulumeli salikhomishini umnumzana John Masuku uthi isifinqo salolu gwalo isamari isinikezwe umongameli Mnangagwa izolo, kodwa ingwalo ezigcweleyo ziqoqwa namuhla. Lanxa ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo, yona ithethe ezimbili lengxenye kuphela. Ukuphume ubufakazi obuchiyeneyo phambi kwalo ikhomishini ebone iziphathamandla zikahulumende kanye lezamabandla achiyeneyo zisethesa namlando ngokuthi onguye owabangela udlakela njalo wabulala abantu mbani. Kwadutshulwa abayisithupha, kwalimala abambalwa, kutshengiselwa kusolwa indlela impumela yokhetho eyayisethulwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Asizweni ingxoxo lomnumzana Masuku ngokugcweleyo.
Isiqephu salolu gwalo sethulelwe kumongameli izolo okuthiwa yi-executive summary etshengisa ukuthi kwini okwatholakalayo lokuthi i-commission ibona ukuthi kwini okungenzakala. Isikhuluma kanje kuyalungiswa ukwenzela ukuthi kusiwe kulabo abadinda bakahulumende, kodwa ukuthi kuvezwe sobala kumahlabezulu wonke eZimbabwe kuyabe sekuvela kumongameli, ngoba le-commission yakhethwa ngumongameli ukuthi iyecubungula ilethe lokhu ekuzuzayo lokhu ekutholayo. Abesesitsho ukuthi i-commission leyana engayikhethayo yenza umsebenzi nanku eyakutholayo.
Iningi lithi ikhomishini iphangise kakhulu ukugqiba lolu hlelo.
Angasikhuluma ngesikhathi ababesitholile sokusele nje amaviki amabili kuphela, kambe singathi kuphangisiwe ngoba kumele ukuthi ngabe kuphethwe kumhlaka 19 uDisemba uqalisa kusasa. Ikomiti ibisebenza ebusuku lemini nakwezinye usuku lapho bekungahlanganwa khona, bona bebesebenza ukuze kuye kusa. Ngakho-ke kuyafanana lomuntu oloba umhlolisi wezamanitsheni uyabungiwamahola amabili kodwa awuqede ngehola elilodwa lengxenye apase.
Abafakazi bokugcina-ke ikhomishini itholile isikhathi eseneleyo ukuthi iqathanise abakukhulumayo lalokho okunye kwakhulunywa.
Ye, ikutholile abafakazi abaningi, yakwazi ukuthi bebeselula inkulumo zabo. Ikomishini ikulalela konke lokhu kodwa idinga umcijo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kwenziwa ngubani.
Bekulula yini ukuthi bebonisise ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile ukuthi abantu bebenika ubufakazi obuchiyene kakhulu.
Bazingcishi emisebenzini yonale ukwazi ukuthi ngabantu abasuka kuhlangothi ezijiyeneyo kanye lezinye izisebenzi ezingaziwayo abasebenza nazo kodwa ezizingcishi ekuloveni ingwalo ezinje. Ngakho ke lokudilisisa khona ukuyabuza labo attorney general ukuthi kuyini okumele kwenziwe phansi komthetho othile phansi kwesekelo sombuso, konke lokhu yibungcwethi obenza ukuthi ikomishini idinge ukuthi iphume logwalo olulesisindo esihle, ugwalo oluhloniphekayo, ugwalo oluzakwemukelwa ngamahlaba ezulu wonke. Lanxa beza hlasela ikomishini ukuthi ayiphumisanga ugwalo oluhle, kodwa bona ngokubona kwabo bakubona sekuyisikhathi sokuthi balwethule. Yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlaba ezulu uzawalisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi nasoze enze lokho okusenziwa amakomishini akudala okokuthi ayehlangethula ingwalo bese zifakwa ekhabothini.
Lo mnumzana John Masuku isikhulumeli sekhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Muhlante edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kubuya kusiba kubi elizweni njalo emadolobheni achiyeneyo agoqela eHarare lakwaBulawayo. Kutshone kulendwendwe zemota emagalajeni namuhla. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yamafutha ikhangelelwe ukukhuphuka ngemali ephakathi we 60 cents le 7 cents kusasa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngaleli nyathelo kunsukwana ezedluleyo esithi amafutha ezimota achiphe kakhulu eZimbabwe nxa kuqathaniswa lakwamanye amazwe. Ingcwethi kwezenotho zithi ukuqansa kwintengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi intengo yempahla zonke layo ikhuphuke elizweni, okuzabangela njalo ubunzima ebantwini ebavele besidla imbuya ngoluthi. Enye yengcwethi lezi umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi ukusilela kwamafutha lo kukhwela kwentengo yawo kuza ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho amafutha adingakala khona kakhulu.
Umumo wafutha laba amagaraji kukhanya kulama queue kukhanya ngani bamafuweli bebenakho ukuthi bebezitshela ukuthi abasozilithengise le fuel abalayo bazakuba lakho ukuthi beyithengise isikhwelile. Ungakabakhumbula ukuthi midnight namuhla ifuel izakhwela I think nge-6 cents i-diesel 7 cents ifuel. So laba I think bebefuna ukucapitalize labo ngefuel kodwa kumane abalakho ukuthi benze imali.
Okwamanje ipetrolo ibiza malini njalo nxa isikhwelile iyabi ngaphi?
Kathesi amagaraji amaningi athengisa
ukuthi abamagalaji bayigcinile bemelela ukukhwela kwentengo.
Ngokukhangelisisa ayisikho kunokuthi kumqoko ukuthi bebeyigcinele ukukhwela intengo. Inlutshwana abalayo so labo bezama ukuthi benze imali ngencitshane ngakhala kubhizinesi ukuthi i-7 cents le-6 cents liyana babezayenza for free ngoba bona bathengisa all stock ukuyithola bengawoti ngeprice entsha. So ukhangelela ukuthi umuntu wegaraji ayabe khangelela ukuthi ayenza engcosana naleyo engamdonsa yekhathana kodwa ifuel iyashoda njengoba uthini ngaphambilini ukuthi uminista wezemali ukhulumile uprofesa Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala amasupplier okuzayenza ukuthi la masupplier aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumakethe yande. So kushota iyashota vele ifuel kodwa singakwazi ukuthi phela ukwenza khona ukushota kwenza ukuthi abantu esithi ngesithiwa iwater. So ukuthi kunormalize kuzathatha isikhathi njengakhona kana bezokwenzakela futhi anto ezibe le-confidence ukuthi ifuel isikwanile kuzayenza ukuthi ihulumente esenze imali eningi kakhulu nxa ethenga ifuel ngoba kwenza ukuthi engaze azengelayo eJerusalem sizayithola kodwa nxa ukhangile vele kuzahluba ngoba yekhefini lechristmas kujalo kuba ne-demand ekulu kwindaba zefuel ngoba bantu balokuhamba emakhefini kumaholide lapho emakhaya nabaya endaweni zokuzithokoza kodwa singakhangelanga njalo khonapho ukukhwela kwefuel lokho okwenzakalayo kuthi kubana yonke into nje izavuka ikhwelile ngoba ifuel ingena kuyo yonke into ethengiswayo
ubona kusiba nganeno mpela sesikuliphi izinga
kuzathatha isikhathi size into ezilungelezi ngoba ufuze ukunanzelela ukubana into eyenza kushote amafutha lokhu yikubana kushota nangowayo le engaphandle kwelizwe yameli eyiyethenga amafutha so ungananzelela le uthi zitholakale kuyavuzela athi fele zinto esizithengisayo phandle kwamanye amazwe kwenzela ukubana siyitole le mari foreign currency njengalokhu sinje thina singumkhonomi odlayo kakhulu ongasebenziyo uletha izinto zaphandle esithi ku-exporter so kuzathatha isikhathi eside into zonke lezo ezifuna i-currency i-foreign currency ukustabilize so ayisikho ukuthi kungavuka sokulungile kusasa or phambi kwakusasa kuzathatha isikhathi
Lo ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho obekhuluma lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Amapolisa akobulawayo abikwa ethe awasoze aphe imvumo abesigodlo senye yenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuthi yenze umcimbi enkundleni ye-White City Stadium ngeviki ezayo. Amapolisa aphe izizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi ubukhosi abukho kusisekelo sombuso welizwe lomkhuhlane we-cholera lezinye izizathu. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxele isikhulumeli sikaMnumzana Khumalo, uMnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Impela ube kumele ukuthi sibe lomcimbi owenkosi mhla ka 8 December ne weekend ezayo. Yikho ke salandela lo mthetho weZimbabwe ukuthi sazise amapolisa ukuthi khona sizabe sivuthene ngesabatha lanelandelayo kungumcimbi wenkosi okugqokisa inkosi zembatho zayo. Ikho ke amapolisa asethe khona hayi akungeke kuphumelele lokho babeka izizathu zabo emveni kokubana sihlangene kubuye abantu abavela kwa-DA kwabuya abantu kade bebathi bona izakhamizi engingabathi mina abamele izakhamizi ama-residents kwabuya wonke ama-security agents ayekhona emhlanganweni lo labe council kobulawayo ngikho ke bathi bona hhayi kungaba nzima kakhulu ukuthi khona umhlangano wethu lo uphumelele nezizathu abazibekileyo abathi bona bona e-White City Stadium laphana kwaba lo msindo njengobana labona umongameli kwaba le bhombe laba khona kwaphosa kwalimala abantu. Yikho ke bathi sizathu ezinjengaleso kukhanya kuba nzima ukuthi khona basivumele ukuthi khona siyenzele umhlangano. Esinye isizathu abasibekileyo ngesokuthi njengoba nathi sisiya kuKhisimusi sivala lezikolo amapolisa azabe nomsebenzi omnene kakhulu. Bazobeka esinye isizathu esokuthi khona lento eliyenzayo manje njengoba ningekho esisekeleni sombuso welizwe kuba nzima ke ukuthi khona bathi le into iqhubekele phambili.
Kahle kahle injongo yomhlangano le ubungwane
injongo enkulu eyalo umbuthano uwe okwaqala kube kuyikuthi inkosi ilezembatho zayo akade kumele ukuthi khona izigqokiswe. Ngithemba ungakhumbula la ukuthi laba amajeji labo bagqokisana izembatho zabo. Kanti ke lakithi ngapha emasikweni lakho futhi sithi nxa ugqoka izembatho zethu kuba lo mcimbi abantu bajabule. Pho ke lo umcimbi okuyiwona wokugqokisa inkosi yethu umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo ukuthi simgqokise thina njengabantu.
Lo umnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye wenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Namhla iStudio 7 ilo mhlangano kobulawayo lapho okuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo le devolution. Silentathele izindaba yethu Anastasia Ndlovu osemhlanganweni lo. Siya kwamukela kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Yebo, kwenzakalani namuhla ngokobulawayo khona ngapho?
Namhlanje ubulawayo ebethe gwaqa e-Rainbow Hotel lapho okube labahlali bakobulawayo abadlula phose ikhulu abahlafune udaba lokuvuselelwa kwamankampani akobulawayo kanye lombuso wenzabelo. Abantu bathi umbuso wenzabelo bawulindele ngamehlo abomvu, njalo lokuvulwa kwamankampani akobulawayo lakho bakulindele ngamehlo abomvu njengokuba kwathenjiswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho. Okusuka kukhathaze abantu yikuba umbuso wenzabelo lo uzasebenza kanjani, kodwa omunye wenkokheli ezisedalela eParliament zitshele uZulu ukuba uhulumende ngaphansi komphathi ntambo obona ngezemithetho yelizwe sebeqalile ukuba bahlole bahlale phansi babhale mayelana lalo umthetho ozahola i-devolution of power. Uthi ususiza ebantwini bekhulumisane loZulu, kodwa uZulu uthi hatshi yena wakuvele wakhuluma kubhalwa isisekelo sombuso ukuba ufunani akulandelwe khonoko.
Ye, kodwa abantu bakwamukele njani konke lokho bekukhulunywa, bazwakalebe kubanceda yini?
Abantu kukhanya kuyabanceda, njalo bathi ngabe kuyenzeka, ngabe kuvele sokuqaliwe ukuba isigaba lesigaba sonke seZimbabwe sihlale phansi sitsho ukuba sona sifuna ukuthi sizibuse kanjani, hathi ukuba kusukele kuhulumende, ngoba kungasukela kuhulumende nguye osezabe baphawulela ukuba ufuna abuse njani, kukanti umbuso wezabelo kumele usukele phansi usiya phezulu. Bekhonona njalo lezi mali lezi ezisuka ezabelweni zisiya uhulumende, bethi uma seziphenduka ziphenduka seziyimali encane evele ingathuthukisi ngisho isigaba.
Ye, okokugcina uthebe kule nkokheli zedalela eParliamente enyeke yakhuluma, yiziphi njalo ezinye iziphatha amandla ebezikhona njalo kuyini ezekukhulumile?
Watson, lo msekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubaba uKhambarami, lesikhulumeli sebandla lezaphu uIphithule Maphosa, le ngithi yezomnotho esebenza eNAS uNqobizi Dadube.
Ye, wonke abakukhulumileyo kuyini okumqoka ongathi bakukhulumile njalo ongakukhulumanga kuqala?
Engakukhulumanga kuqala abathe kumqoka kakhulu yikuba i-devolution of power kumele icace, hathi ukuthi uhulumende na ayikhokhele, ngoba uhulumende engayikhokhela izakwenza ukuba isigodlo seHarare siqhubeke silokhe sinotha ukudlula ezinye izigaba. Bakhuluma kakhulu ngelupane esike sahamba khona sawuba lomhlangano ukuba uhulumende uthi ilupane lidolobho, kodwa okuselupane kuzwisa usizi, akula migwaqo, akula zibhedlela, amahofisi lawo wacaci, izakhamizi zakhona lezibhekane nodubo lwamanzi lamagesi. Okusuka kuphazamise uZulu ukuthi uhulumende uzathi ukhuluma nge-devolution of power kanjani, uzabela kanjani lezo zigaba ezivele zisazakala ukuba ziphansi kakhulu. Ngabe mhlawumbe nxa sokuyikuthi kwabiwa imali lezo zigaba ezingathuthukanga ezisobala phambi kwamehlo kaZulu ziphiwe imali ethe thuthu ingafanani lalenye ephiwa ezinye izigaba.
Yebo ke, siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Lo ke intatheli zindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ke esixoxela ngomhlangano kobulawayo lapho obekukhulunyiswana ngodaba lombuso wezabelo i-devolution lokunye. Lina kwa shawhlelo le Studio 7 Live Talk lamuhla ngo 8 kusiya ku 9 ntambama lamhlanje siyabe sihlaziya umumo oselizweni ikakhulu ukusilela kwamafutha ezimota. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia zithi uMongameli Putin uza kuba lomhlangano oyimzuzo emlutshwana ngasese womhlangano we-G20 wenzelwa kwele Argentina. Ngemva kweminyaka eminingi bephila bengelamaphepha, iziphepheli zeSenegal ezihlala kwele Guinea-Bissau sezize zaphiwa izithupha. Abanye bale minyaka elithumi behlala kulelo lizwe ngemva kokubaleka kwele Senegal esigabeni seCasamance. Izifuyo zezakhamizi zesigabeni seMandebeleni sezibhalile ukucuba njalo zibhekane lendlala kulandela ukuphuza kokuqala kokuna kwezulu lanxa nje abalimi sebethole inhlanyelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekhonale eLupane.
Isakhamuzi seLupane njalo engukhansila wemachia ku ward 15 eLupane umnumzana June Mpofu uthi sebephiwe inhlanyelo njalo bafundiswa ngokulima ngamanzi ezulu loba emalutshwane.
Ya kathesi ke njengabantu abasebekhangelela ukuthi balime izulu seliqalile bakhona asebamukelisiwe okulimisa bencedwa izinhlanganiso ezisincedayo ezinje ngapolitsi obo World Vision bathi nxa bebuya bengena ezigabeni ezabelweni sihamba silabo baya sixhasa bencedisa izakhamizi ngokuzihlomisa ngokomoya omkhathi ukuthi umoya omkhathi lo khona ukhangelela ukuthi sizakuba lezulu elilutshwane. Ngokunjalo bafundi bakhuthaza izakhamizi ukuthi balime izilimo ezinjengabonyawuthi amabele okungadinga amanzi amanengi ukuthi lanxa izulu lingaba lelutshwane kodwa bakwanisa ukuthi bavune.
Umlimi wenkomo umnumzana Matthew Sibanda uthi inkomo seziqalile ukucuba ikakhulu ezimithiyo zisindwa ngamathole njalo lokudla kwezifuyo okuthengiswayo sekudula.
Ezifuyeni kumi ngesimo esibi kakhulu, izakhamizi konke nje lama-farmers sebephelelwe izifuyo. Izifuyo ziyacuba, izulu liphuzile ukuna lokho elingakani izulu lakathesi endaweni eziningi lokho nje lihamba lisina qaqa. Kodwa ukukhona ukuthi inkomo zabantu sezicubile ngokuningi kakhulu ezimithiyo ziyasindwa ngamathole bese zicuba zihluleke ukuvuka. And amafamazi konke labantu nje icommunity kayila mali yokuthi yenelise ukuthi thenge stock feed. Stock feed zikhwele enye indlela esabekayo.
Umnumzana Mqhelisi Sibanda osuka eLupanda eLupane uthi izulu belingakaqalisi kodwa inhlanyelo sebeyitholisiwe loba nje abantu sebelima inhlanyelo zemakhaya.
Okay, izulu belingakaqalisi like lafefeza nje kodwa ke okwenhlanyelo yebo kambe abantu balama 10 kgs ona laba hola abanye nabanye. Then okwenzakalayo ukuthi vele abantu abaningi sebezilimele inhlanyelo zemakhaya zona lezi lanxa zingathengiswa kakhulu e-GMP kodwa kutsho ukuthi sebesenza nje ukuthi benze ukwenza ukujintsha i-butter trade ngawo lawa mabele.
Unkosazana Juliet Sibanda isakhamuzi seShabula uthi inhlanyelo itholwe ngabanye yena kayitholanga.
Hayi kuthole abanca abalutshwane abaningi abatholanga.
Umnumzana Celani Ncube uthi inhlanyelo ifikile kwabanye loba nje izulu seliphuzile ngoba ngalesi sikhathi bayabe sebelimile.
Kanti sizulu lenhlanyelo sikwe zindawo inhlanyelo ifikile yona leholiswa abantu kodwa izulu alikane kahle masimini okutshengisa ukuthi lonyaka liphuziwe emnyakeni kwa utshalisa isikhathi nje sase siqalisele ukuthi.
Unkosikazi Grace Ngwenya uthi abakafaki inhlanyelo phansi njalo lenhlanyelo kazange ayithole.
Hayi ukukhanya kulobuhlungu sibili ngoba kasekaqasile lokufaka inhlanyelo phansi njalo lenhlanyelo kasezitholanga.
Ababona ngezomumo womkhathi sebethembise ukuba izulu liza kuna ngemfanelo loba nje ezinye indawo seliqalile. Ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Woza Friday intathele izindaba yethu eswatshisa Spanda uxoxa lomculi wengoma zamaskandi umthabi sigumbo owazakala ngokuthi ngugomane ekwele South Africa.
Akujwayelekanga ukuba nabahlabeleli abaningi abadabuka etsholotsho. Abantu abaningi bazi umuyike ofana nadube isiqholo sejwane kulezi nsuku kulo zinja ziyamluma. Kukanti-ke namhlanje-ke sikhona ngale tsholotsho lejangalalo elisakhulayo okwamanje licathula lisezantsi Afrika.
Obingelela umthabisi gumbo umfana oqhamuka le ntsholotsho umfana nje okhule ngenhlonipho okhulele usemakhaya wafunda khona emakhaya umfana nenhlonipho enkulu kakhulu lapha emculweni ngibizwa ngelikangomane ukuthi ngomane mhlawumbe abantu bengadideka ukuthi ngomane isithakazelo sethu isitemo leso
umculo kangomane yena-ke ulamadlala adese wakhiphile njalo wamenza wangena kulezi-ke ezomculo ngumuntu amthanda kakhulu
asemabili ama-albhamu elakuqala lalithi uchungechunga laliqukethe nje ingoma ezimnandi impela ingoma ezilomlayezo ezakhayo ngothi impela nje nawe uma ungazitholela lona cha uyabhema ukholo enesibili lithi lona kufa senzeni na naniyabona nje umhlaba ngathi uyashabalala abantu bafamisa namalanga umuntu wangithatha impela ngithi wangibeke emculweni ngathi ubaba ngoba ngithema ngikhula bengilalela nje ingoma zikabhekumuzi baba bekathenga amakhasethi hhayi ama-CD bekungakafiki isikhathi sama-CD kwamakhasethi besilalela kakhulu nje amakhasethi kabhekumuzi
Ngomane yena-ke ungomane usebenza labanye abantu kuphela ekukhipheni umculo omnandi kangaka kodwa ke kunesikhalazo
uma-CD wami ngisebenze nomfowethu akithi ngalezimbabwe nguyeni mpela nje ongisizayo kwezinye izinto i-CD likangomane abantu balamukela kakhulu futhi bayalithanda impela ngendlela nje abasapota ngakhona basapota impela nje kuya ngokuthi kusuke kushode inkampani or ngithi nje ukuqhashwa mhlawumbe nasemcimbini ekhokhelayo kuseseyimvela kancane mhlawumbe uma kungabuya nje kuqine lapho hhayi ngingabona impela ubuhle kwendlela abangamukela ngakho
bakulalele etsholotsho bakulalele ezimbabwe yonke ejikelele bakulalele ngasemzansi wengomane ulelizwi bani ofuna ukulinikeza abantu abakulalele ngalesi sikhathi
ubathandi bomculo kangomane nabawuthengayo nabalaleli nje bakamasikandi ngithi bafowethu aningapheli mandla ngokulalela umasikandi liqhubeke njalo nesixhasa ukuze nathi siqhubeke njalo sizenzela zona into ezimnandi lezo angikabi naso isiponsa mhlawumbe angikabi naye inomaneja kanje into ezifana nalezo into ezifana namankampani kusesenzima ukuthi ngifake ama-CD esitoro ngoba kwezitoro ezinye babuza iindaba zamankampani into ezifana nalezo so kunzima ukuthi CD ulithole esitoro i-CD lisatholakala kungomane leyinduna zakhe kusiyale
ungomane uyafisa ukuthi abantu bamthinte bakhulumisane naye ngokuthenga-ke umculo wakhe
or noma nje ngithi angiyishiye mina inamba inamba yami ithi yona 0844 311 74 ngitholakala lapho-ke nakuwhatsapp uyangithola nakufacebook mhlawumbe uma ngabe odinga ama-CD kangomane ngomane masikandi music ukwazi ukungena kuleyo page mhlawumbe usithole lapho ngidlulisa ukubonga kakhulu impela bafowethu bonke abathe basiza ngathi nangifinyelela ivoyisi yami la kulo msakazo lo
luhlelo lwabantu uhlelo olujonge ukuthuthukisa abahlabeleli bakithi namhlanje kulolu hlelo Woza Friday besilo ngomane or namhlanje kwanele bakwethu
Siyibonge u-Ezra Chisa Spanda ubexoxa lomculi kamasikandi umthabisi Gumbo. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.